Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zitobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhla ka 19 ngomabasa 2017 ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Kwenzakele lamuhla eHarare, ibandla lethu MPP leMDCT kusayinele nokuba memorandum of understanding, okutsho nje kuvumelana indlela yokusebenzisana indawonye lokuthi sizasebenzisana njani, kodwa okuningi kuzavela kuzakhulunywa kuyiwa phambili.
Umkhokeli webandla leMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai namhla ulobelane isivumelwano sokusebenzelana lonkosikazi Joyce Mujuru okhokela ibandla leNational People's Party.
Uyabona ukuthi eZANU-PF leyo there is always a war phakathi kwabantu beZANU-PF. So siyabazi ukuthi uMgabe uyakhuluma izinto vele engakwanisi ukuzigcwalisa thina njengamaZimbabwe. Sithi come 2018 kumele sibambane sihambe kuyovota.
Uzulu weZimbabwe uthi kumele umongameli Robert Mugabe lebandla lakhe leZANU PF baqale bona ukuguqula ukwenza kwabo babe yisibonelo esihle ekuletheni ukuthula elizweni. Amankampani adinga umsebenzi wokuthengisela eZimbabwe imitshina yokubhalisa abantu abalelungelo lokuvota. Ema biometric voter registration kits akhangelelwe ukufika elizweni namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokeli webandla leMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai namuhla ulobelane isivumelwano sokusebenzelana lonkosikazi Joyce Mujuru okhokela ibandla leNational People's Party kukhetho lomnyaka ozayo. Lesi sivumelwano sesikufake sobala ukuba amabandla lawo mabili kawasoze ancintisane kukhetho, kodwa akukaziwa ukuthi azasebenzelana njani. Sethula amazwi yakhe emkhosini okulobelana isivumelwano lesi oqhutshelwe emzini wakhe eHarare. Umnumzana Tsvangirai uthe isivumelwano lesi sipha uZulu ithemba lokuba elakusasa elibalulekileyo. UTsvangirai uthe isivumelwano sanamhla sitshengisa ukuthi kuza kuba lezinye njalo lamanye amabandla aphikisayo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT uNkosazana Thabita Khumalo, yena othi isivumelwano lesi siza kwenza kube lula ukunqoba ibandla leZANU-PF kukhetho lomnyaka ozayo.
Thina njengebandla leNational People's Party kuliqiniso sibili ngiyagcizelela. Khonokele kuzwayo kwenzakele lamuhla eHarare, ibandla lethu MPP leMDCT kusayinele nokuba memorandum of understanding, okutsho nje kuvumelana indlela yokusebenzisana indawonye lokuthi sizasebenzisana njani, kodwa okuningi kuzavela kuzakhulunywa kuyiwa phambili.
Sike sezwa ukubana bakhona abanye ebandleni kade bengafuni ukuthi libambane lo mnumzana Tsvangirai, kugcine kuhamba njalo.
Asiselabo labo thina njengeNational People's Party kusegcekeni sakuvumelana ukuthi sokusebenzisana lamanye amabandla kakhulu MDCT ekhokelwa nguTsvangirai. Ababekuphikisa lokho baphuma saqedelana labo. Khathesi sonke simoya munye ukuthi ukuze into le isebenzele kuhle ngo-2018 iZANU iphume embusweni, amabandla aphikisayo kumele asebenzelane wonke endawonye. Nathi-ke National People's Party sinjalo sivumelana lakho lokho. Asisela muntu ongathi yena ukuphikisa lokho.
Manje njengoba ukhetho solusondele, imikhankaso yamarali liyaqalisa nini njalo iCongress yona iyayenzwa nini?
iCongress yethu khona eHarare mhlaka 28 kuyona linyanga. Abalandeli beNational People's Party lizwe lonke sebetsheliwe ilandela ama structure ethu. Sisuka kuCongress iphela iqeda eHarar sesibumbile icuku lethu laqhina lenela sesisuka lapho sesikopha siqine sesiyakhankasa akusekho okunye esibumeleleyo ukhetho selwenziwa amaprovinsi akhetha ubukhokheli bawo konke sokukhona sokuselekuthise kucongress mhlaka 28 njengoba ngishilo emalangeni amalutshwane sisuka kulanga lanamuhla sesisuka kucongress sokusiya sadalala sibili sesisebenza
Uxolo sihlobo zami lobe kungumnumzana wethu Selimoyo omunye wezikhulumeli zebandla le-National People's Party elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru. Asizweni ke ingxoxo phakathi kukaChris Kandelo nkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT.
Thina njengebandla le-MDC lonke siyazi ukuthi ubaba uTsvangirai wabhedwa ngeZimbabwe yonke esizwa ukuthi kanti uZulu uthini ngoduko esilukhangeleleyo olubangele izani. So uZulu waseZimbabwe wayekhala ngodaba lokuthi amabandla aphikisayo maningi kakhulu ayenza ukuthi nxa sisiya kusiphika ukhetho kamuli amavoti izani icina ingena. So babesikhuthaza ukuthi sidinge izindlela zokuthi sibambane siyekhipha izanu ukwenzela ukuthi siguqule impilo zabo.
Manje akhona yini amanye amabandla lawo elizasebenzelana lawo aphikisayo?
Okukhona lapha yikuthi nxa amabandla aphikisayo abanombono onjengawe onjengowethu babaliswa ukuthi babuye sixoxisane sibone izindlela ukuthi singaxhasana yini ukuthi siyekhulula abantwana baseZimbabwe.
Njengoba ukhetho selisiyafika liyaqalisa nini imihlangano yamarali?
Okwakhathesi amarali yebona ye aqakathekile kodwa thina ikakhulu kwemandla le-MDC sikhuluma kunjenje iinkokheli zethu siphakathi kukazulu emahandleni emadolobheni sixoxisana loZulu ubakhuthaza ukuthi balungiselele ukuyabhalisa ukurejista njengamavota silungiselela lelo khetho njalo sobatshengisa uduvoto olukhona nokuqakatheka kokuthi bavotele izaguqula impilo yabo ngoba funke siyazi ukuthi njengebandla le-MDC uhulumende womanyano sangena izinto zaguquka okwakukhombisa ukuthi singaphiwa uthuba lokuthi singene singaguqula izinto abantu bake bayekela ukudla imbuya ngoluntu.
Unkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni loChris Gande weStudio 7. UZulu weZimbabwe uthi kumele uMongameli Robert Uxolo sihlobo zami uZulu weZimbabwe uthi kumele uMongameli Robert Mugabe lebandla lakhe leZANU-PF baqale bona ukuguqula izenzo zabo babe yisibonelo esihle kuletheni ukuthula elizweni andubana abantu bakholwe amazwi kaMongameli Mugabe yena othi kumele kube lobukubambana elizweni. Kubika uMavis Gama.
Emazwini akhe awethule emkhosini wokunanza usuku lokuthola izibuse weZimbabwe, uMongameli Mugabe utshela umbuthano obusenkundleni ye-National Sports Stadium eHarare ukuba abantu kumele basebenze ngokumanyana behlonipha izifiso zabanye kwezombusazwe lakwezokholo. Waqonqosela ukuba isiqokoqela yikwazi ukuba umuntu wonke ngoweZimbabwe kungakhathalekile ukuba kulokwehlukana kwemibono. Abezokholo labo okubalisa umfundisi Tafumane Clement Zenda waseMashingo uthi lanxa kumangalisa lokho osekukhankaselwa nguMongameli Mugabe kwezokuhloniphana kundaba zombusazwe bayakwemukela.
Kuyamangalisa ke ukuthi uMongameli welizwe ubaba President Robert Mugabe usekhuluma ngendaba zokuzwisisana lokubuyisana nxa kufika kwezombangazwe. Into akade engayenzi njalo engayikholwa engakhulumi la ngayo isikhathi sonke ubaba uMugabe ube kholwa ukubana nguye ke ingqungquthela uma kufika kwezombangazwe.
Umfundisi Zenda ethi yikho kanye abahlezi bekuthandazela njengamakholwa esiKristu ukuba kube lokuhloniphana kwemibono.
Siyakwamukela thina njengabafundisi ukuthi ke ubaba uMugabe usekhuluma ngokubuyisana esingathi political diversity. Kusitsho ukuthi ke uthi yena makasithuthukeni ke sithuthuke ingqondo zethu singaze sathi ovela kubandla elithize elombangazwe elombusazwe umubi kumbe urong.
Kodwa abanye bakwamukele ngokuthandabuza bethi akusiqiniso okuthiwo ngumgabe, bembeka umlando kuba nguye imbangela yokukhethana lokungezwani kwabantu elizweni lasebandleni lakhe kusukela ngesikhathi kulwiwa impi yenkululeko. Omunye walabo abangasuthiseki ngale nkulumo kamgabe ngunkosazana Liyamthandwa, umgcini sihlalo ohlangothi lwabasakhulayo enguye njalo unobhala jikelele ebandleni eliphikisayo le-Freedom Front.
Mina nginje ngalahlekelwa even abazali ngenxa yakhonokho, ngoba kwakuthiwa ngabelinye ibala abasube beZANU PF. So lezi zinkulumo nje
ebeka amakhehla emabandleni ehlukeneyo abafana lomgabe umlando kuba yibo abatshotshozela ukungezwani, ukukhethana ngemihlobo kanye lokuba umuntu ungowaliphi ibandla lezombusazwe.
Akula kuthula okukhona manje, i-violence isiqalisile. We see ama-youth eZANU PF echaya amanye ama-youth amanye amabandla mabe senza ama-door-to-door campaign. Akula kuthula okukhona and akula kusebenza sonke okukhona.
Wengeza ethi makaqale ebandleni lakhe umgabe ukuqeda lolu dubo lokungezwani, ukukhethana ngemihlobo kanye lokungemukela imbono ehlukeneyo lokutshelana iqiniso lapho kulokuphosisa okuthe kwaba khona.
Ngangilalele ekhuluma umongameli, akula phise khona phandle ngale. Emakhaya sebeqazile ukuthayo, abanye bayachiselwa ezindlini, abanye bayabulawa. Amapolisa lawo, they are doing nothing.
Kwasekelwa langunobhala jikelele ehlangothini lwabasakhulayo ebandleni le-People's Democratic Party, PDP, uThathenda Chigwada.
Siyawazi ukuthi uPongo ukukhuluma izinto ezingayenzekiyo. Uyabona ukuthi eZANU PF leyo, there is always a war phakathi kwabantu beZANU PF. So siyawazi ukuthi umgabe uyakhuluma izinto vele engakwanisi ukuzigcwalisa. Thina njengamaZimbabweans sithi come 2018 kumele sibambane sihambe kuyovota.
Bakhona njalo bathi bazoyicela isivuthiwe bengamthembi umgabe kungasi kwakuqala ekhankasela ukuthula lokuhloniphana elizweni. Bathi inkinga ngomgabe ikuba uvame ukuphambana lenkulumo yakhe akuchoyo lazokwenza kusehlukana. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Amankampani adinga umsebenzi wokuthengisela eZimbabwe imitshina yokubhalisa abantu abalelungelo lokuvota eyama-biometric voter registration kits akhangelelwe ukufika elizweni namuhla elanda ukuzovivinywa ukuze etshengise ubungcweti bawo. Ikomishini ebona ukuqhutshwa kokhetho elizweni, iZimbabwe Electoral Commission, ithi izavivinya amankampani la ngeviki ezayo mhlaka 24 lo mhlaka 25. Amankampani adinga lomsebenzi ebemathathu, kodwa umgcini sihlalo walikomishini uNkosikazi Rita Makarau uthi sokusele amabili kuphela ngemva kokuba inkampani yesithathu eyakwele Belgium ithe ayisawufuni lomsebenzi. Amankampani aseleyo ancintisanayo abalisa iLuxton Group Systems eyakwele China, leDemalog Identification Systems eyakwele Germany. Kusasa iZEC izahlangana lamabandla ezombusazwe kanye lamenhlanganiso ezizimeleyo ibachazisela okunengi ngamankampani amabili la. Sixhume isiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party, umnumzana Edwin Ndlovu.
Singathi thina kuyajabulisa ukuthi-ke maningi ama-companies-ke athelelwe lo thuba ukuthi-ke abe ngu-supplier-ke we-material ena le biometric. Kodwa-ke kungakhathaza ngoba iZANU PF bakithi iqala iahead isale phambili entweni ezinengi. So kwesinye isikhathi kungaba lizaba bevele sebenekhampani abayikhethileyo, sebenelizaba abayikhethileyo benze ukuthi benze ukuthi isoso senikhuvu senesiyana. Yikho sisuka-ke bese singani sethuka kancane. Kodwa-ke kuhle kukhululekile ukuthi-ke kungene kuthenda-ke ukuthi ikhampani engcono kulazo zonke-ke ikhethwe nge-professionalism yayo ukuthi iyenelisa ukuletha leyo equipment isebenze ngendlela eqondileyo. Sakuthokozelela lokho. Okwesibili siwuzile ke umhlangano lapho sizizwe khona ke ngumakarawo ubukhokheli bethu ke buzahamba ke normally sihamba ke singaphansi kwekhodi lenera kusasa ke bazahamba ke bayehlangana la izethi ke bazwe ukuthi izethi ke ithini kodwa ke esikukhulume labo njalo sisho ukuthi bakube bakubeke kube kucace yikuthi ke izethi ke ayikhethe ikhampani ngokwenelisa kwayo hathi ukuthi le ikhampani vela kuliphi ilizwe elidlelana lezane ku-CF ikhampani ezancedisa ukuthi uqhelibezele beukhetho ke luka-2018 lokho ke kasikufuni kasikufiti akumelanga kwenzakala.
Lisiya emhlanganweni lo kusasa lile mbuzo yini elingayithanda ukuyibuzisisa kuzeki
kuningi kulezikhalazo kulembuzo imbuzo kuyabe ifana lokuthi ena la makampani angabe ezabuya akhethwe njani kumbe kwavulwa kwabasobala wonke umuntu ofisayo wa-aplaya na yimbuzo esizabe silayo naleyo lokuthi-ke iselection izahamba njani kuyini okuyabe kukhangelwa kucubungulwa ukuze kuthiwe le ikhampani esikhethiwe-ke isiyiyo ezasaplaya leyo misebenzi izinto-ke esizafisa ukuthi-ke umakarawu le qembu lakhe bazicacise kusasa-ke sibone ukuthi kambe-ke liyasebenzeka na kumbe athi izaba kuphela ke izana uPF isebenzisa izeki badala ngathi abantu bezimbabwe.
Umnumzana Edwin Ndlovu isiphathamandla sebandla le-PDP sixoxela ekobulawayo. Ulivetok namuhla kuhlelo lwe-Diaspora Forum sixoxa ngokuvota kwabantu abahlala kwamanye amazwe kukhetho lomnyaka ozayo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Elemelika selithembise ukuqhubeka liphathisa eleSaudi Arabia empini yokuzivikela ekuhlaselweni Iran. Lesi sithembiso senziwe kunkulumo kanobhala wezomvikela kwele Melika uJim Mattis lomunye wakhe wakwele Saudi Arabia uMohammed bin Salman. Inani labalobele ukuthola imvumo loba amavisa okuzosebenza kwele Melika ohlobo lwe-H1B visa libikwa lehlile lonyaka ngenxa yokungahlaliseki nemithetho ephathelane labokuza esikhona elizweni. Abe-US Citizenship and Immigration Services bathi leli nani lehle lisuka ku-233,000 nyakenye laya ku-199,000 lonyaka. Ingwethi kwezo kuthungwa kwezembatho zomceco oyisakhamuzi sakobulawayo njalo engosakhulayo umnumzana Gilmore T uqoqa umkhosi wokudinga imali ekusiza abasakhulayo abaphuma emulini eziswelayo abaphila lobugoga eyokubahlawulela indleko yemfundo. Osakhulayo lo uthi lumkhosi uzaqhutshelwa kobulawayo kusasa. Asizweni exoxa lo Mike Wobe we Studio 7.
Liberal Fashion Premier in-charities and just labantwana abayesikolweni especially laba abangakhona ukubhagara ukubhagarela abantu ababo so ngoba esintwini sithi umuntu ngumuntu ngamabhizi so sirealize ukuthi abantu abahambe King George which is a school of children with disability. I don't know about under a series of foundation. abanye abase Church of Christ Foundation.
Ukhangelele ukubambisana lamankampani adumayo kwezokugqoka na kulolu hlelo ukuze ube yimpumelelo. Njalo awunginikeza amagama.
Research today is a partnership between Edgar Stowe, Dissemina Garments, and a local designer that wanted to have a to me. So, Clicks, Ushante, Nines, nabanye nje abaningi.
Awungitsheleke Prati, thina bontanga abaphila phesheya abafisa ukudlala indima efana le yakho emphakathini kobulawayo, singayenzani ukuze siqale ukuthinta impilo zabontanga kwele Zimbabwe?
Kodwa njengabantu abasemazweni kwezinye isikhathi kulama opportunities nalani elilawo khona ngale elikwaziwa ngani. I think it would be very much important ukuthi bani ngale muva kule opportunity ekhona ukuthi umuntu weZimbabwe ekhona ukungena mathi musician kumbe umuntu okufashion kumbe umuntu nje oku-tech side. Ungakhona phela ukuthi engene. I think ukuqakathekile ukuthi abantu abasemazweni beshele especially abantu abaseZimbabwe because kula bantu abaningi eZimbabwe abavery talented bakhona ukuthi benze izinto eziphakemeyo. So into esekalayo yi-opportunity engaphesheya.
Masigoduke kancane siyoxoxisana ngalolu hlelo. Sonke siyazi ukuthi ukwenza lokho elikufisa ukwenza kuzabiza imali. Awungitsheleke bhutwami, uhlelo lo uzabe ukwenzakala ngaphi, njalo ukungena kuzabe kubiza malini?
Alright, so iBulawayo session thina izabe isegrade. And njalo nxa ufuba ngumuntu ku-VIP, ku-VIP $10. But abanye nje abangafuba ngo-VIP, $5 ukungena.
UGilmore ngosakhulayo oyingcwethi kwezokuthungwa kwezembatho zomceco obexoxa ecingweni loMike Wobe weStudio 7. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa zithi uhulumende weZANU-PF usesule yonke inkululeko etholakale ngo-1980. Ngakho zithi ukhetho lomnyaka ozayo yilo kuphela ithemba lokubuyiselwa kwaleyo nkululeko. Kubika uBenedict Nhlapo.
Ngesikhathi iZimbabwe ithola uzibuse ngo-1980, ibihlonitshwa ngamazwe amaningi ngempumelelo yayo kwezokulima lezenziwayo. Idola leZimbabwe belidlisana imbuya ngoluthi lelaseMelika kanye lephawundi laseBhilitane. Amazwe asezantsi izwekazi leAfrika ayethi nxa engahlaselwa indlala azokhongozela eZimbabwe. Izalwane zeZimbabwe kwele South Africa zithi bonke lobu bunono belizwe sewubhidlizwe baphela nya ngababusi bebandla leZANU-PF kwabangela ubunzima obukhulu okokuthi akusaqondanga ukuthi kuthiwe iZimbabwe yamthola uzibuse. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Qhubekani Msebele uthi kunengi labantu beZimbabwe ilanga likazibuse likhefu nje lokuthi bengayi emsebenzini. Uthi inkululeko yatholwa kuphela yilabo ababusayo.
Inkululeko noma i-independence elizweni lakithi kusese libizwa nje. Asisabali isimo kuphela ukutshabalala komnotho abantu nje ngendlela abaphila ngayo elizweni lakithi kunokwesaba. Ethi inkululeko asikayitholi. Isikhathi nje sokuthi abantu bakithi basukume banazele ukuthi isitrugle sethu namhlanje sibhekane naso yini.
UMnumzana Khulumani Njayo odabuka ewangena uthi okwenzakala eZimbabwe yikuthi kwantshintshwa abancindezeli abamhlophe ababekhona kwafakwa laba abensundu esilabo manje.
Kunzima kakhulu kuzulu weZimbabwe kubana bathakazelele uzibuse ngendlela eyiyo ngoba phela bona besekunzimeni obukhulu obufana lokuswela imali emabhanga, ukuswelakala kwemisebenzi yona esile isikhathi ingatholakali kwele Zimbabwe, ukuswelakala njalo kwelungelo loluntu eZimbabwe khona okwenza abantu bengasathembi uhulumende.
Umgcinihlalo webandla leProgressive Alliance of Mthwakazi Unions, PAMU, uMnumzana Clement Ncube, uthi lihlazo ukubona ukuthi ngemva kweminyaka engamachumi amathathu lesikhombisa, iZimbabwe sezandleni zabansundu iphansi kwesimo esibi kangaka.
Konke nje akukho okucacayo ukuthi kuyiwaphi, izwe lifile, abakhokheli mabegula baya ngaphandle, balatshwa ngaphandle, abantu babo bafunda ngaphandle, uselebreta ini? Awula le senti yakulelo lizwe but uya celebrate uzibuse wani ungakwazi ukuzibuza izwe libuyele emuva 50 years backwards from 1980.
UMnumzana Ncube uthi kuyamethusa ukuzwa kulabanye abathi bathokoza ngabakulethelwe inkululeko yeZimbabwe.
Hlupheka, kusweli imisebenzi, akungeneki ezibhedlela, akula mithi, akula bodokotela, akula nesi ezikolweni. Kwezindawo sibona abantu sokusebebhatala school fees ngembuzi. Yinto bani le? From top to bottom ufila yikho into ecacayo. Zimbabwe is a failed state, so there's nothing to celebrate lapha.
Kodwa kumculo weZimbabwe odumileyo uzinjaza yamluma uthi akulunganga ukuthi nxa ugezisa umntwana ungabona amanzi sengcolile ubusuchitha konke lo mntwana.
Siyabonga kakhulu nje khona ukuthi nathi izilakithi nathola ukukhululeka kwaselebrethwa ke independence ngale date eselebrethwa ngayo. Engakusho ifisa nje ukuthi mhlawumbe izinto zibuye zibuyele esimeni nje mhlawumbe kuhambe kahle konke.
Nakwelinye icele isizalwane sePlant umnumzana Big Foster Gomose uthi kufanele kube lizilo ukusebenzisa ibala elithi uzibuse ngakukhulunywa ngeZimbabwe.
Singabiza lento esinayo sithi independence. Sizoyenza abantu abayazi ukuthi independence yini bazihleke. Ngoba yilapho kwaqala khona iproblem ngo-1980. Kwakhululeka uMnangagwa, kwakhululeka uMgabe, kwakhululeka yonke leyagenge naleya. Smith wazi ukuthi noma ngiyilwa nalaba abantu kodwa ilizwa kumelanga ngilibulale.
Umnumzana Msebele uthi sokusemandleni entsha ukusebenzisa ukhetho luka-2018 ukuguqula isimo esikhona ngoba abadala bayidlala eyabo indima ngo-1980 bakhulula ilizwe phansi kombuso wamabhunu.
Manje ziningi indlela ezihambisana nasona lesi sikhathi sokuthi kufanele sikhethe uzithathe ukuthi silwele inkululeko yethu. Kuhlanganisela khona lelo khetho oluzayo isikhathi sokuthi abantu abasha basukume ngokuphalisele ukuyavota. Siyovota kunyaka ozayo sivotele uhulumente ukuthi uzofaka abantu ngaphandle.
Lobanje abanye besithi lolu khetho kalisoke lulethe inguquko ngenxa yokuqilibezela okuhlala kusiba khona. Abanye bathi ngalesi sikhathi sembuso yentando kaZulu kuzafanele kwenziwe konke okusemthethweni ukungenza impumela yalolu khetho iveze qathu intando kaZulu. Mesuro 7 Johannesburg, South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Kwezemidlalo lamhlanje intatheli izindaba yethu uJoseph Njanji uxoxa lomdlali we-wheelchair racing uSamson Muroyiwa.
USamson Muroyiwa ngumdlali oncintisana ngama-wheelchair kodwa ekuqaleni kwakhe ezemidlalo ubedlala umdlalo we-wheelchair tennis. Umdlalo oncintisana ngama-wheelchair ungene kiwo ngomnyaka ka-2012 lapha ke ingxenye yeqembu labadlali bakweZimbabwe abaphatheke kumncintiswano we-Otenikwa Wheelchair Challenge oqhutshelwe endaweni yeGeorge elizweni leSouth Africa. Ngomnyaka ka-2013 uMuroyiwa ubuyele njalo kumncintiswano we-Otenikwa Wheelchair Challenge lapho afike wanqoba khona kumjaho we-42 kilometers kusigaba se-T53 le-T54. Lapha ekhaya ikhomine enye imijaho yehlobo lwe-marathon yikho uMuroyiwa ecina encintisa kwimijaho ephakathi laphakathi e-middle distance lapho atshona iqeda khona isendaweni yesibili ngemva ka-Elford Moyo. Ekhulume ekupheleni komncintiswano we-PPC Matopos 33 miler oqhutshwe ekuqaleni kwenyanga kaMabasa uMuroyiwa uthe yena utshiywa emehlweni ngoba uMoyo elesi sindo kulaye. Lo nyaka uMuroyiwa ungenile njalo kumncintiswano we-Otenikwa Wheelchair Challenge kodwa akumhambelanga kuhle njengoba ephutshe esendaweni yeshumi lesikhombisa kumncintiswano oqhutshwe ngenyanga kaNhlolanja. Ekuqaleni kwenyanga kaMabasa uMuroyiwa uphatheke umncintiswano we-PPC Matopos 33 miler emjahweni we-21 kilometers lapho aqede esendaweni yesibili ngemva kukaMoyo. Sixhumane laye ekupheleni komdlalo lapho athe yena uza kuyancintisa phetsheya kolwandle inyanga kaMabasa ingakapheli. UMuroyiwa ule minyaka yokuzalwa engamashumi amabili lathoba mnembili 28. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga jaha lezansi singake sihlukane sikhangele ezihamba phambili. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai ulobelana isivumelwano sokusebenzelana nalo nkosikazi Joyce Mujuru owebandla le-National People's Party. UZulu weZimbabwe uthi kumele uMongameli Mugabe lebandla lakhe leZANU-PF baqale bona ukuguqula izenzo babe isibonelo esihle ekuletheni ukuthula elizweni. Kwane le gemtawazo muhle wala mhlanje olivalelisayo ngontunga milinkomo vuroko baduba mudimo azive hope makamu angu ndaboka.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.